daba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla zimashumi mabili lanhlanu kulwezi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu namhlanje.
Ukuhlukunyezwa kwabomama buya kucansa kusiya phezulu. Ibe sengikulika kakhulu lezomnotho. Nxa ezomnotho zisiya zicansa abantu besehluleka ukuphila nje kuhle. Nangapha ukuhlukunyezwa kwabomama lakho kuya kucansa.
Umkhankaso wokulwisana lokudlwengulwa kwabesifazana uqalile emhlabeni jikelele namuhla. Abalwela amalungelo abomama besithi ukubanjwa iganyavu kwabesifazana kuya kusanda eZimbabwe.
Okube buhlungu nje ngesikhathini samfanele umdala kade esaphila, so wathatha ke waya esibhedlela la angazange wafika wasibheda imzuzu engabe ngamatshu wasedlula emhlabeni.
Amapolisa athi aphakathi kokucwayisisa udaba lokubulawa ngombhobho komunye owesilisa esigabeni sakoDupute ePlumtree ocatshangelwa ukuthi udutshulwe ngamasela ezifuyo. Ibandla leZANU-PF yilo elinqobileyo kukhetho lwe-by-election olokudinga umeli weMutoko North edale lePhalamende. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. EZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ukuqala komkhankaso wokulwisana lokudlwengulwa kwabesifazana o 16 days of activism against gender-based violence namuhla. Ezinye inhlanganiso zikhala ngokuthi izehlakalo zokubanjwa iganyavu kwabesifazana eZimbabwe kuya ziyazisanda. Enye yalezinhlanganiso iMusasa Project ithi uhola ngehola ukhona owesifazana odlwengulwayo eZimbabwe. Inhlanganiso le ithi ithole izehlakalo zokudlwengulwa kwamankazana labesifazana abakhulileyo ezifika phose kumakhulu amane lonyaka. Sixhume olwela amalungelo abesifazana uNkosazana Linda Mpofu yena othi uqakathekile umkhankaso wokulwisana lobudlova lobu.
Kuyangijabulisa ukuthi lamhlanje siyaqala nje ama-commemorations e-16 days of activism. Kujayelekile ukuthi sibili nxa siqala lelo lawo ma-commemorations omama labo isibindi sihlale lenhliziyo ihlale phansi, ngoba sabe sikwazi ukuthi amalanga wona la ngu-16 izidlova ezingobaba zizayisaba sibili kakhulu ukuphakamisa isandla, ngoba wonke amehlo akhangele khonokho, indlebe zonke zimelele ukuzwa khonokho. So ngiyajabula kakhulu ukuthi sokuphinde kwenzakala njalo lonyaka, isikhathi sesifikile sokubana sinanze ukuhlukunyezwa kwabomama.
Udaba lokuhlukuluzwa kwabomama ezindlini lolu ludaba oluhluphayo kakhulu emhlabeni wonke jikelele, ngitsho lakho khona eZimbabwe, njalo uhulumende uhlezi nje ekhuluma ngalo lani abalwele amalungelo abomama, kodwa ungathi kuba lobubelo yini?
Hayi, ububelo mina angikabuboni, kusenzakala kakhulu. Engingathi kulo ngani sokutshintshile, sokulomehluko, kulapho emapholiseni abakuthiwa ama-victim friendly unit. Yikho sokulomehluko ukuthi loba nxa uhambisa udaba lwakho lokuhlukunyezwa, hayi, bathathela phambili indaba yakho. Kodwa vele ukuhlukunyezwa kwabomama mbone ngani buya bucansa busiya phezulu. Ibe sengikulinka kakhulu lezomnotho umnotho ngoba into enginanzelelayo nje ngelihlo lami yikuthi nxa ezomnotho zisiya ziqasa abantu besehluleka ukuphila nje kuhle la ngapha kuhlukunyezwa kwabomama lakho kuya kuqasa ngingazi kumbe mhlana kumbe ngomnyaka lapho izinto ezizaba ngcono khona kwezomnotho engxenye yikho lapho esizananzelela ukuthi la ngapha ekuhlukunyezweni kwabomama kuyehla.
Kungani kahle kahle ubona kulobuhlobo phakathi kokuhlukuluzwa kwabomama lesimo somnotho?
Senanzelele kakhulu ukuthi nxa umama bekhulunywa ngokuhlukunyezwa konke kuqalisa ngokuthi besingela kudla endlini. Ubaba uhambe wayahola wahamba wahuquluza imali yonke. Ngathi ngimbuza wangitshaya kuthe angilasitshebo bengifuna imali zabantwana zesikolo. Konke khonokho kwangenza ngabona ukuthi hhayi ezomnotho lokuhlukunyezwa kwabomama kuyahambelana sibili ngoba umama nxa endlini uyabe ekhangelele ukuthi ubaba abuye laye anjani amkhusele amnike imali yakho konke nje yokuzina endlini.
Unkosazana Linda Mpofu ulwela amalungelo abesifazana.
Direct from Washington, the voice of America.
Ibandla lezano PF yilo elinqobileyo kukhetho lwe-by-election olokudinga umeli weMutoko North edalele eParliamente. Obemela lelibandla umnumzana Rambisa Inyabote unqobe umnumzana Boniface Mushore owebandla le-MDC lomnumzana Edson Mugoma owe-NCA. Isihlalo lesi sisele singela muntu ngemva kokuba owayesimela unkosikazi Mabel Chinomona ekhethwe ukuba ngumkhokheli wedalele Senate.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umnumzana Robert Mugabe ulokhe elalisiwe eselatshwa esibhedlela kwele Singapore njalo uthi kasenelisi ukuhamba. Umnangagwa wethule amazwi la emhlanganweni awenzele eMurombezi izolo. Wengeze wathi umkabe ubemele aphenduke elizweni kumalanga asanda kwedlula kodwa wehluleka ngokugula. Ngalokho uthe usezaphenduka ekupheleni kwenyanga.
Harare siyalichayela ihlombe ngosekelo lwenu kungxoxo ebise Crown Plaza Hotel ngolwesithathu. Kwaba kuthwe yile ingxoxo ithuba lisasekhona. I-Studio 7 Air Voice of America imanyene labe Media Center ikwethulela ingxoxo ephathelane lokuthi kanti kungani uhulumende elokho engakasunguli umbuso wezabelo i-devolution inhlelo zentuthuko esigabeni seMathabeleland South. Lezinye ihlupho elibhekane lazo kulumango. Nanti ithuba lokuhlangana lami uPrexidus Jeremiah owe Studio 7 ngoMvulo mhlaka 26 Lwezi kusukisela ngo 10:30 ekuseni kusiya ngo 12:30 emini Apex Lodge eGwanda. Lingxoxo siyayisakaza enkundleni yokuxoxisana eye-Facebook emakhasini ethu awe-VOA Shona, VOA Ndebele, le-VOA Studio 7. Lingakhuthwa ileli thuba lokuphatheka kulolu hlelo kulingxoxo.
Amapolisa athi aphakathi kokucwayisisa udaba lokubulawa ngombhobho komunye owesilisa esigabeni sakoDubute ePlumtree ocatshangelwa ukuthi udutshulwe ngamasela ezifuyo kuthange. Umnumzana David Matihwa Ndlovu ungenelwe ngabantu ebusuku bamtshaya njalo bamdubula wayafela esibhedlela. Isikhulumeli samapholisa ezansi yemaNdebeleni umnumzana Philisani Ndebele utshele iStudio 7 ukuthi baphezu kwalo loludaba. Sixoxele isakhamuzi sakoDupute umnumzana Christian Dube yena usole kakhulu isehlakalo lesi.
Angeke sitsho ukuthi ngubani ngokwakhathe eside impela singabe sihamba amanga njalo kucabangela umuntu khona kuyabe kuyinto engekhonhle esingakutsho nje singathi hayi umdala yena ukuhlaselwa kwakhe singathi nje umdala yena uzama impela ukuthi abantu mhlawumbe singaphila ngcono besilwa lokuthi ngodwa ngokade benzakala esigabeni. So sibuye sicabanga ukuthi ngoba ukuswela lobu buphilisa abanye abantu so esikucabangayo singakhutsho kwakhathe sikuthi hayi sikhangelele ukuthi mhlawumbe umdala la udliwe yizo izigezengakezi ngoba sezibona ukuthi ayi akusasebenzeki abasazi phela njengoba kade bephila ngalokho sekulomdala labancedisi bakhe. So basebebona ukuthi hayi kungcono beyenze njani becenta indlela yabo. Yikho esingakutho kwakade sibabunkomo ngoba hayi ukuthi sicabangele ukuthi ngubani impela hayi siyabe sesishukela abantu babunkomo.
Ube lipholisa lesigaba kumbe ube ngumuntu nje olwisana lesigebengu lezi?
Bekungumuntu nje olwisana lesigebenga umuntu ongahambisani lobugebengu ngoba bona besekuvele sekumotshakele esigabeni impela hayi bekungasayenzi izifuyo bezilahleka kakhulu. So kwasekusiba nje le nhlangano ekhona nje elwisana lakho.
Amapholisa afikile yini njalo athini?
Babonkomo kuyadanisa kakhulu lokho ma ungabe usukhuluma ngendaba yamapholisa mpela kuzwisa ubuhlungu kakhulu. Singazi singeke sibashole kangako ngoba ilizwe lethu njengoba lani libona ukuthi limi ngezinyawo. Okwenzakeleyo ngesikhathi ukuthola kwami ikholi leyo ukuthi ngibakhangelela amapholisa naba kade sebesendaweni lakuhlaselelwe khona umdasa ngifuanele laba abafana abakobhujela esilabo ngabaswele. So sengibaswele ngasensiba le numbers omunye u-CID ngafonela yena wasenginikeza i-numbers ka-member in charge wemahlambuthi. So member in charge wangiphendula wathi yena ukhatshana so ngizama ukuthi ngifune labo bafana. So ngehluleka ngabuya ngamfonela futhi ngazwa ethi hayi right ngisadinga i-fuel ngizafika lapho. Okube buhlungu nje ngesikhathi samfonela umdala kade esaphila so wathathwa ke waya esibhedlela la angazange wafika waqeda imzuzu engabe ngamatshumi wasedlula emhlabeni. So ekufika ukufika abafikile kodwa hayi isikhathi sona kade sesihambile njalo ayikho nje into esiyiphetheyo esingathi batheni. Okwenzakeleyo nje hayi babuye labo bathatha statement bakhangela labo njengoba umdala linyazwe kakhulu mpela ngoba hayi sigebenga mpela sise something like 7 bullets. So yinto ekhona babunkomo basebethatha ke isidumbu bahamba lazo yikho kukhona.
Umnumzana Christian Dube isakhamuzi sakoDupute ePlumtree. Singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu silo Gibbs Dube.
Sengana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo bola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamuntu sixoxa ngakhona ukwenzakala kulezi nsuku lapha ngikhuluma ke ngokuthunyezwa ngabantu WhatsApp la ku Facebook into ezinjalo abantu bedumeza abanye begcinwa amakhanda abanye belimela kunye okumangalisayo. Ukuze ngihlaziye lolu daba ngilomama unkosikazi Sithokozile Fuzane uMakhumalo. Sabona Makhumalo.
Yebo baba.
Kunjani mama?
Ngikhona linjani?
Hayi siphile kakhulu. Ngiphinde lapha ke enkundleni lo baba uReason Masiza. Baba Masiza kunjani?
Siyaphila baba uthule njani kodwa?
Siphile kakhulu. Yes, qalise ngawe mama. Makhumalo ubona njani khona ukuthunyezwa ngabantu? Ubona umuntu sephonga ukuthumeza into ezine kangaka?
Siyayibona linto ethunyezwayo ngabo. Onye iningi nje ngabantwana abaqedisisi. Kulezinto ezisabisayo nje, kulezinto ezingesabisiyo ezokufakwa ukuthi zibonwe ngabantu. But bona bayaposta kuphela, babe betshelana. Kusuka nje kuyinto encane nje kubo. But izinto ezifuna ukuthi zilungiswe ukuthi izinto ezinjengalezo zifuneka ukuthi zibonwe emphakathini labantwana abancane ukuthi babone izinto ezinjengazona ezo. Kusuka zibalimaze ngaphakathi. So into yakhona ngazi ukuthi kungenziwa kanjani ukuthi ingavalwa into yakhona. Mina bengicabanga ukuthi bona ababayi babahambisa indlela okuyabe kungathiwa bakubona ukuthi kungekho right bakumise kungadluli kuyele obakubona kukubi bakumise kungadluli kuyale kwenze luthi bazabona ukuthi into engalunganga yile ayidluli.
Yes, yakuza kakhulu makhumalo. Eh baba Masiza, ubona njani konoko?
Into esuka kakhulu ifilahlekele abantu kumbe lahlekele uZulu inembeza lenhlonipho lokuziphatha lezinto ngoba sikhula besikwazi ukuthi kulezinto ezivilayo njengokuthi mhlawumbe umuntu uma kuzuthi ukuthi utshonile kuyazila ngokwesintu ukuthi lowo muntu athathwe isithombe kumbe ashutwe ividiyo. So into engiyibona isenzeka kakhulu kungunembeza osuphelele abantu okudinga ukuthi kudinga ukuthi emasontweni lasebantwini abadala lakuyo yonke nje izinhlanganiso kufundiswe kakhulu ngendlela yokuziphatha kumbe langendlela yobuntu. Okunye kakhulu okumele kwenzelwe kumele ukuthi kunanzelelwe kakhulu ukuthi abantu abadala masigadeni abantwana ubekwazi ukuthi umntwana kuma-social networks, kuma-Facebook, kuma-WhatsApp yiziphi izinto azibukayo ezifaneleyo lezingafanelayo ukuthi kugade ngoba abantwana bakathethi balamafoni afundileyo ukutholakala abantwana noba kungasathungezwanga lezo zinto bezigugulishe ezingabonakala ukuthi ibonakale. Ngikawuthi imfundiso ayibe khona emasontweni, ibe khona ezinhlanganisweni, ibe khona kithi singabantu, kubuye unembeza lobuntu.
Ye mana khonapho ke Masisi. Ye sikubamba umlomo khonapho Makhumalo. Wena ngombono wakho ubonanzani nxa abantwana bengakhuzwa, bakhuzwa mbani?
Hayi, abantwaneni ke sekwawonakala wona le i-18 years lelungelo lomntwana ukuthi umntwana ungamkhuza ayekumangalela emapholiseni lapho kwase kwamoshakala khona izinto. Aluba umthetho ngowakudala wona loyani obuyela wakudala, hhayi abantwana ngabe balungile. Lawa amafoni wona le asikwazi ukuthi sikhulume ngawo sibatshele ukuthi lingenzi so lanxabelele ebusuku ngo-12 yabusulele yena uzabe eyidlala vele ifoni. Lapho akunzima ke ukuthi sizayilungisa siyithini. Because sithi bona ababamba ama-internet labama-networks ababhlokhi kuphela. Ababhlokhi ezinye izinto bazibona ukuthi lezi zingedluli ukuthi basendelane zingedluli. Bazabona ukuthi izinto ezinto azifuneki.
Baba Masiza, ngamafitshane sibili ubona ngazani pho kumele kuqalise ngaphi konke lokho?
Ngicabanga ukuthi into enkulu lokumele ukuthi imfundiso kumele iqhamuke kubazali ngoba uma singathi thina abama-network mababhlokhe ukusendelwana kwamavidiyo kungabe nzima ngoba ama-network afana labo-Facebook lamanye ama-network kuvele bayenzela wona ukuthi kusendwe amavidiyo. So kunzima ukuthi bebe begade ukuthi beyehlukanise amavidiyo a-right la-wrong ukuthi beya-process ukuthi ehambe. Kodwa-ke thina singuZulu yithi singagada kumbe sizigade thina abadala sibe sesigada abantwana ngoba kuza kukhula isizwe esingasela nembeza le singasakwazi ulupho oluzilayo.
Okwanamhlanje-ke sima lapha kuhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sizaqhubeka ngeviki ezayo silo mama uSithokozile Fuzane uMakhumalo, lo baba uReason Masiza, Oliver Lesangenjabulo, uMthembo Sithemba uGibbs Dube. Lilale
kangele zinyezi ziyo wagcina masiko wawo, kangele amanyama baya wagcina masiko.
Sibongeke ijayelidala uGibbs Dube. Siqhubeke ngenhlelo zethu singene kulwaba sakhulayo silo Big Mike.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumike Hobe. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa lo nkosazana Gugulethu Siso ongisakhulayo njalo ngusomabhizimusi ngale kontuthu ziyathunqa ngobulawayo. Sixoxisana ngenkampani yakhe yona ebizwa ngokuthi Tumeza. Masambeni kuye siyezwa okunenge. Gugu Siso wami, ngiyakwamukela kuhlelo. Sisi unjani?
Ngiyathaba ukuba khona, linjani?
Hayi, siyaphila siyaphila, sithabile ukuba lawe kuhlelo sisi. Masithinta udaba olusegudwini sisi wami, awungitshele mayelana ngenkampani yakho iTumeza, awusitshele ngamafishane ngalokho.
Ah, okay. Tumeza esikwenzayo sezama deliveries on demand and last mile, ukutsho ukuthi nxa ugogo esithi efuna ukuthenga impahla zakhe ngekohousing, siyakwanisa ukumdobhela impahla zangakhona sizimhambise siyemdobhela emabhasini. Sinokuthi kasanidi ukuxa esikudinga nalo truck driver, xa esikuhasla ama-prices to just facilitate that exercise entirely for her.
Ngiyakuzwa ke sisi. Awungitsheleke uyazi ukuthi ngeyikhathe iningi abantu baqala amankampani ngenjongo yokusiza abantu emphakathini ngoduba ababhekane labo. Awungitsheleke sisi ukuthi inkampani yenu ithumeza ile njongo yokuthuthukisa uZulu kobulawayo na njalo lithuthukisa uZulu kanjani?
Ah okay. Sina akukuthuthukisa uZulu ukuthi sina dabantu abaningi abangala umsebenzi abalezimoto. Obuya bukwazi ukuthi ngeyulo bhuti wakho lo mbaba wakho ose wazithaya ngeforcefully engewayenza voluntary resignation but ile monto angizini. So sikwenzayo ukuthi asikunikezela ubaba nomama sithuba lokwenza imali.
Lisebenzelana ndawonye labantu abakubulawayo kuphela na?
Eh, kahle sisi sisebenzela abantu abakubulawayo but sikhuma ngoku-expire between the Bulawayo Harare route within the next month.
I see.
So lesikwazi ukuthumeza
Hayi sikuzwile kahle ke sisi. Masixoxeni kancane mayelana ngokusebenza ndawonye labanye abasakhulayo. Ngibale ebulenjini bokuxhumana ku-Twitter ukuthi njengenkampani lisebenza ndawonye ngezinye inhlanganiso ezikhokhelwa ngabantu abasakhulayo ezifana labo Fresh in a Box. Ngesikhathi ngesingizi abantu bathi ama collaborations of course. Kuqhakathekile okungakanani ukusebenza ndawonye ngabanye abontanga njalo kuyathuthukisa na indlela ophatha ngayo ibhizimusi lakho?
Hayi, sokwasithukisa okukhulu ba. Uyakubona ukuthi nxa uyibhizinisi encane awukwanisi ukuapproach amakhampani la amakhulu njengo-Old Mutual ukuthi Old Mutual mna le khampani ethiwa ngo-2 million sithi impahla or sezama-last mile delivery. Umuntu uyawukhangela kutyela ukuthi I already have a delivery company or ngisebenzisa amakhampani like for example DHL. So amakhampani amancane that being run by other young people actually assist a lot because they get the same vision, they've got the same drive, they have the same target clientele, meaning that the larger they grow, the larger you grow as well, and they're more approachable than Lababaku. So they'll rather grow a magnetic circle whilst they're still young and grow with those companies as well.
Sikuzwile ke sisi. Right, sekuyisikhathi sokuthi sigcibe uhlelo. Gqiba uhlelo utshela abalaleli ukuthi ulasi isifiso naso ukusebenza labanye abontanga abadabuka kwamanye amadolobho njalo nxa abantu befisa ukulithinta ukuze baxolisane nani kumele bayephi?
Okay, thina sidinga abantu abaningi ngoba besithi ezomagwaza ukuthi sifuna uku-expanda between Bulawayo Harare, but that's not our only vision. Our vision is to be able to be the last mile deliverer to our Zimbabwe. So ungawuthi omncane ukwazi ukuthi une talent or you've got a skill that you can, which you can actually assist Tumeza. You can reach us on our social media platforms on tumeza.zw or Tumeza email at hello@tumeza.org.zw or ask them on WhatsApp 077-326-5854 and get back to you as soon as possible.
Hayi sikuzwile kahle sisi, ngilethemba njalo ukuthi abalaleli labo bakuzwile kahle. Ngiyabonga kakhulu Gugu bekuhloba lawo kuhlelo labasakhulayo.
Siyabonga.
Hayi mthwakazo muhle limzwile unkosazana Gugu lethu Siso, nguye owasungula inkampani ebizwa ngokuthi Tumeza. Bafethu sesifikele emaphethweleni kohlelo labasakhulayo. Ngiyabonga ngokungena kuhlelo. Masibane ngevikezayo Oliver Lisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove. Bye bye mthwakazo muhle.
Siyabonga Mike ngohlelo lwabasakhulayo. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyathokoza kuliviki ukwamukela abalaleli bethu bonke abathegwaqa belalele ilizwi likaNkulunkulu namhlanje ntambama.
Usiphatheleni namhlanje.
Namhlanje mfuna ukukhangela udaba olujayele ukuletha ukuphikisana njalo lokuchothozwa kwebandla likaKristu. Lolu ludaba lomnikelo ukuthi kumele yini abantu balethe iminikelo ebandla emabandleni abayehlukeneyo, kumbe lindaba yomnikelo indaba eyafonywa yaqaliswa ngabafundisi besenzela ukuthi bedle izimali zabantu. Ngikhangele lapho kumakho ichapter ka 12 iverse ka 41. Sikhangele umnikelo womfelokazi. UJesu wahlala phansi maqondana lesitsha somnikelo, wabona ukuba ixuku liphosela njani imali esitsheni. Abanothile abanenge baphosela okuningi kakhulu. Kwafika umfelokazi ongumyanga waphosela inhlamvana ezimbili zemali ezenza indibilitshi. Wasebiza abafundi bakhe wathi kubo, "Iqinisile ngithi kini, lo mfelokazi ongumyanga uphosele ukwedlula bonke laba abaphosele esitsheni, ngoba bonke baphosele ngokunotha kwabo. Kodwa yena ebuyangeni bakhe uphosele konke alakho, konke abephila ngakho." Into eqakathekileyo ukuthi ngabe ukunikela kuyinto eyayingafanelanga ukuba yenziwe, kumbe kuyinto yokuganga eyenziwa ngabafundisi. Ngabe uJesu wahle wakhuluma khonaphana ukuthi hayi, into yokunikela ayivunyelwa, akumelanga yenziwe. Kodwa simboni ekhuluma ngalokho. Sihlangana lo Jesu ebukela abantu benikela izimali zabo. Kodwa sihlangana laye eqondisa indlela okumele kwenziwe ngayo. Kazange ethi yena kungasayenziwa, kodwa waqondisa indlela okwenziwa ngayo. Wasesitshengisa ke indlela okumele kwenziwe ngayo. Mfundi abalaleli bethu, sinanzelele ukuba uJesu antsho yena thina ngokukholwa kwethu siyazi ukuba wayenguNkulunkulu engumuntu. EnguNkulunkulu uJesu, ngoba antsho siyazi ithi ilizwi kaNkulunkulu lithe ekuqaliseni kwakulo lizwi, ulizwi wayevele ephile lo Nkulunkulu. Yena uJesu eyindodana kaNkulunkulu, ngakho uyayazi inhliziyo kaNkulunkulu. Uyakwazi ukuthi uNkulunkulu ukhangelani, uyakwazi ukuthi uNkulunkulu ufunani kithi. Ngabe lindaba yokuphosela izimali eyokunikela ingaqakathekanga kuNkulunkulu? Ngabe uJesu kazange ahambe ethempeleni wayakhangela abantu benikela izimali zabo? Asinanzeleleni ukuthi into yokuqala uJesu wathi yena, khanye uNkulunkulu ukhangela inhliziyo yomuntu nxa sinikela. Kakhangela ukuthi ulethe okungakanani, kodwa ukhangela ukuba inhliziyo yakho isesimeni esinjani lapho uletha lokho okuletha kuzonikela. Lindaba yomfelokazi labantu abayezinotha ababenikela, siyananzelela ukuthi lumfelokazi kutsho ukuthi lapho indibilishi lezi ezimbili azilethayo kwakuyimali yakhe yonke ayelayo. Ngiyakwazi ukuthi zikhona izinotho ezilaleleyo, kodwa uJesu uthi yena nxa usiza uzonikela kuye, unikela ngayo yonke into olayo na? Kumbe wena ibandla ulibeka ekugcineni? Lindaba yomnikelo iqakathekile kakhulu, indaba eseBhayibhelini, indaba uJesu ayeyikhuthaza, indaba uJesu akhuthaza ukuba sizinikele kiyo, sibe lathi ngabantu abanikelayo.
Akuyiphethe mfundisi.
Namhlanje kusihlwa ngiyathandaza baba, ngithandazela abalaleli bami ukuba basize uNkulunkulu kule ndaba yokunikela. Bekwanisa ukunikela ngenhliziyo yabo yonke, bekwanisa ukunikela. Yathandaza uNkulunkulu banxa lapho benikela babusise, wenze ukuba iziphala zabo ziqhele, izibaya zabo zibe zinkulu. Ubancedise uNkulunkulu wami ukuba lalapho imali ingani isincane, wena uzangezelela ibe ningi, egama likaJesu, amen.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisipanda. Sile themba lebusisekile ngelizwi lanamhlanje.
Thina singabantu bana banane laba
abahlalethe
uyivola abantwana banane mama
abahlalethe
uyithina la abantwana banane mama
abahlalethe
uyivola abantwana banane bakaNkulunkulu
abahlalethe
uyivola abantwana banane bahlale tempelini
mabuhlale
tempo okuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umkhankaso wokulwisana lokudlwengulwa kwabesifazana uqalile emhlabeni jikelele namuhla. Abalwela amalungelo abomama besithi ukubanjwa iganyavu kwabesifazana eZimbabwe kuya kusanda. Amapolisa athaphakathi kocwayisisa udaba lokubulawa ngompopo komunye owesilisa esigabeni sakodupute ePlumtree. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungamilinkomo. Matukanduna bafuphatile.